wabaseKorinte bokuqala isahluko sechumilane. Nqanelani uthando, lifise kakhulu iziphiwo zomoya, ikakhulu ukuba lichumayele, ngoba okhuluma ngendimi kakhulumi ebantwini, kodwa ukhuluma kuNkulunkulu, ngoba kakho omuzwayo, kodwa ukhuluma imfihlakalo ngomoya. Ochumayelayo ukhuluma ebantwini amazwi okuba abakhe, abakhuthaze, abaduduze. Okhuluma ngendimi uyazakha yena, kodwa ochumayelayo wakha ibandla. Ngiyathanda ukuba likhulume ngendimi lonke, kodwa kakhulu ukuba lichumayele. Ochumayelayo mkhulu kulokhuluma ngendimi, uba engachasisi ukuze ibandla lakheke. Phoke bazalwane, uba ngifika kini ngikhuluma ngendimi, ngizalisiza ngani uba ngingakhulumi kini ilizwi lokwambulela, loba elokwazi, loba elokuthumayela, ingabe elokufundisa na? Lezinto ezingela kusila, ezikhalayo, ezinjengomhlanga, loba ichacho, uba zingakhali ngokwehlukeneyo, uza kwaziwa kanjani okuchaywayo na? Uba uphondo lukhala ngelizwi elingaqondakaliyo, ngubani oza kuzilungisela ukulwa na? Kunjalo ke lani, uba lingakhulumi amazwi acacileyo, uza kwaziwa kanjani okukhulunywayo na? Ngoba liza kuba likhuluma umoya nje. Kukhona indimi eziningi emhlabeni, kodwa kalukho olungatsho lutho. Ngakho ke uba ngingalwazi ulimi, ngiza kuba ngowezizweni kulo okhulumayo, lalo okhulumayo uza kuba ngowezizweni kimi. Lani ke lokhu lichisekela iziphiwo zomoya, zamani ukuba libe lalezo kakhulu ezakhayo ibandla. Ngakho ke okhulumayo ngendimi kakhulekele ukuba abe lamandla okuchasisa. Uba ngikhuleka ngendimi kukhuleka umoya wami, kodwa ingqondo yami kayilasithelo. Pho ngenza njani na? Ngiza kukhuleka ngomoya futhi, ngiza kukhuleka la ngengqondo, ngiza kuhlabelela ngomoya futhi, ngiza kuhlabelela la ngengqondo. Uba kungenjalo, nxa ubonga ngomoya, lo ongafundanga angatsho kanjani ukuthi amen ekubongeni kwakho, lokhu engakwazi okutshoyo na? Ngoba impela ubonga kuhle, kodwa lo omunye kakheki. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba mina ngikhuluma ngendimi kakhulu kulani lonke, kodwa ke ebandleni ngingathanda ukukhuluma amazwi amahlanu ngengqondo yami ukuze ngifundise abanye. Kulokuba ngikhulume ngendimi amazwi ayizinkulungwane ezilithumi, bazalwane, lingabi ngabantwana ngengqondo zenu, kanti ebubini wobani msulwa njengezingane, kodwa ekunakaneni libe ngabakhulileyo. Emlayweni kulotshiwe ukuthi
ngabantu bezinye indimi nangomlomo wabezizwe ngiza kukhuluma kulesi sizwe, kodwa loba kunjalo kabayikungizwa, kutsho iNkosi.
Ngakho ke indimi ziyisibonakaliso kwabangakholwayo, kungesikho kwabangakholwayo, kanti ukuchumayela kuyisibonakaliso kwabakholwayo, kungesikho kwabangakholwayo. Ngakho ke uba ibandla lonke libuthene ndawonye, bonke bakhulume ngendimi, bese kungena abangafundanga loba abangakholwayo, kabazi ukuthi liyahlanya na? Kodwa uba bonke bechumayela, kungene ongakholwayo loba ongafundanga, uza kuhlatshwa yibo bonke, ahlolwe yibo bonke. Okufihliweyo kwenhliziyo yakhe kuyadalulwa, njalo uza kuwa ngobuso phansi akhonze uNkulunkulu, aqinise ukuthi uNkulunkulu phakathi kwenu. Phoke bazalwane, nxa libuthana ilola lo uba lehubo, loba isifundiso, loba isambulelo, loba ulimi, ingabe uchasisa ulimi, konke kakwenzelwe ukwakhiwa kwebandla. Uba umuntu ekhuluma ngendimi, kakube ngababili ingabe abathathu, badedelane omunye achasise. Kodwa uba kungekho ochasisayo, kathule ebandleni, azikhulumele yedwa lakuNkulunkulu. Abachumayeli ke kukhulume ababili loba abathathu, abanye bahlolisise okuchiwoyo. Uba kusambulelwa ulutho komunye ohlezi khona, kathule okuqala, ngoba lingachumayela lonke ngamunye, ukuze bafunde bonke, bakhuthazwe bonke. Imimoya yabachumayeli iyathobela abachumayeli. Ngoba uNkulunkulu kasuye uNkulunkulu weziphithiphithi, kodwa ungokuthula, njengoba kunjalo emabandleni wonke abangcwele. Abesifazane kabathule emabandleni, ngoba kabavunyelwa ukuba bakhulume, kodwa kabazithobe njengokutsho komlayo. Uba bethanda ukwazi ulutho, kababuze kubomkabo emakhaya, ngoba kulehlazo ukuba wesifazane akhulume ebandleni. Kanje ilizwi likaNkulunkulu lavela kini yini, kumbe lafika kini lodwa na? Uba umuntu esithi ungumchumayeli, loba ungomoya, kaqonde ukuthi lokhu engililobela khona kungumlayo wenkosi. Uba umuntu engakwazi lokhu, kahlale engaziwa. Ngakho-ke bazalwane, chisekelani ukuchumayela, lingakuvimbeli ukukhuluma ngendimi, kodwa konke kakwenziwe ngemfanelo langendlela.